uChamisa wazise ukuba abe MDC yakhe bamanyane le MDC kaNcube kanye le PDP kaBithi ukuze babumbe ibandla linye elicinileyo kulandela ukusebenza kuhle abakwenza kukhetho lukaNtulikazi phansi komanyano we MDC Alliance. Isikhulumeli sikaChamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda utshele umhlangano lentatha lezindaba ukuthi kulandela umanyano lokhu abakwenzileyo uMnumzana Ncube nomnumzana Morgan Komiti sebengabasekeli bebandla leli kanye lomnumzana Elias Mzuri obekade evele khona. Unkosazana Thabita Khumalo nguye osengumgcini sihlalo webandla engumsekeli wakhe kungubithi.
President Nelson Chamisa uqhakathekisa ukuthi akhe ibandla le-MTC alibuyisele ekuqineni walelalikho khona liqalisa ngo-1999. Siyananzelela ukuthi lokhu president ukwenze i-MTC sizaba le-19 years izelwe. President usefake abantu abavela ku-alliance ku-executive yakhe khipha njalo abanye ezikhundleni wabantshintsha izikhundla ngendlela yokuthi ufuna ukuqinisa ibandla leli elungiselela ukuthi senze lokho akuthi ku-reclaima i-victory eyama-elections eyantshontshwa i-ZANU-PF. Ngalokho upresident useaphointe abantu abathize abangenisa ku-executive yakhe. U-senator engineer Mzuri uyalolokho engu-vice president. So sithi isikhundla esasingesika-president Nelson Chamisa esobu-vice president sifakwe u-senator Komichi. Isikhundla esasingesika-Thokozani Kuphe esobu-vice president sifakwe u-professor Welshman Ncube osephendukile ku-MDC. U-honorable Thabita Khumalo okade isikhulumeli sebandla usefakwe ku-national chairperson. U-honorable Tendai Biti usengu-national vice president. U-honorable Monzora walengu secretary general, honorable Mpariwa deputy secretary general, honorable T. Makone treasurer, honorable Wende deputy treasurer, honorable Chibaya walalokengu organizing secretary. U-honorable Sibanda, P. Sibanda Peggy Sibanda usengu deputy organizing secretary. Isikhulumeli sebandla sokungu councillor Jacob Mafume. Isisekeli sakhe singu-Dr. Vibekithemba Mpofu. Secretary for Elections Honorable Zizai. Chair Lady Women Honorable Karenyi. Chairperson Youth Honorable Chiziva. Lezi ngezinye zezi phathamandla sifake ku-president. Sesizawuthi ezinye ezintsha ezingama-committee member zigoqela u-Maureen Kademaunga, Gladys Sachwayo, Honorable Settlement Chikwinya, Mr. Mshoriwa, Honorable Miriam Mushai, Lo Uritan Lovu, Ngobizi Tamlilo, Lo Evelyn Masaiti.
Usibanda uthi inkulumo lecele le-MDCT ekhokhelwa nguMakhuphe ukuthi libuye lalo kulumanyano zibe liphutha. Ethi i-MDCT kaMakhuphe isebenzana le-ZANU-PF kungakho bengasafuni ukumanyana labo labanye bamabandla aphikisayo.
UThokozani Khuphe indaba yokuthi amabandla lafanele abuyelelane yavunyelana kudala. Ngesikhathi kuvunyelana u-honorable uKhuphe kazange avume ukungena, kodwa upresident usebona ukuthi kungcono ukuthi siqhubekele phambili. Sizathola abantu bazangena kumanyano mutshalo, kodwa akusiwo wonke ozabuye. UMakhuphe nguye walabo abangabuye, ukhanya ngani usethakazelela ukusebenzelana ndawonye le-ZANU-PF.
Kodwa umsekeli kaMakhuphe umnumzana Obert Gudu utshele Studio 7 ukuthi akuzange kube le nkulumo lezo abazitshoyo abakuChamisa. Ngakho-ke lawa ngamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa nguSibanda. Njalo izikhundla ezinikwe uNcube noBithi noMafume izikhundla okumele zikhethe kumhlangano omkhulu weCongress kuphela. USibanda utshele intatha lezindaba ukuthi uChamisa ulawo amandla okukhetha abantu kulezi zikhundla phansi kwesisekelo sebandla. Ebuza ngokutho igama lebandla selisiyaguquka na lingasabizwa ngokuthi i-MDC Alliance, uthi hathi kaliguquki igama.
Ibizo le-party kalizange litshintshe lisuka ku-MDC. Lokho liyi-MDC sikhathi sonke lesi. ukuthi MTC team ukuthi MTC alliance bekusenziwa ngoba kulobu kulokudonselana okubangelwa iziphathamandla zikahulumende kade zibhalisa abanye abantu ngebizo le-MDC ngesikhathi sokhetho. So lokhu bekusenzelwa kwenziwa isikhathi sonke ukuthi sizahlukanise lamanye amabandla abe sivunyelwe ukugobha ibizo le-MDC.
I-Studio 7 ngayicinisa ukukhuluma lamanye amabandla akade kumanyana we-MDC Alliance anjengeZimbabwe People First le-Transform Zimbabwe ukuze size imibono yabo ngokungena ebandleni elitsha ele-MDC. Ingcwethi ezicubungula ngezombusazwe zincome ukumanyana osekwenze amabandla wonke ayesehlubike ku-MDC zisithi nxa wonke amabandla aphikisayo engamanyana alakho ukwenisa ukususa iZANU-P F embusweni kukhetho olulandelayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bhebhe.